manje bese nika i-early yakhe ka 4 October.
Sikhuluma nje umama nalo umphathi umphathi sikhuluma nje umama lo umphathi isikolo ungapi?
Enikwesinye isikolo ewandle, I think elucela ugosi ewandle. Amnike esinye isikolo ewandle ugosi. I'm sure bazaba le inkinga efana nayo.
Khona esikolo lapha asuka khona sekunjani? Bakhona yini abanye abakhuluma ulimi abantwana abangaluzwayo?
Awudabule lase lisizakala. I-ministry asibhalise othisha bonke incwadi. Kodwa bebhala incwadi becela ukuthi babe-transfer. I think ba-transfer about 8 years. Kuzo lama-teacher match. But asekhona labanye lobula sikwazi eZimbabwe. Abakhona abanye abavela komnye umhlubulo elizweni. But okwazi imetha leli ephekile yizi. Laba abantu abangu-grade zero lo-grade one abayifundiswa ngesona. Kulona emandebeleni. I think ikho waphambanise kakhona. I-problem asikho ukuthi esikolo wakulabantu besoneni. Hayi, i-problem ukuthi abantwana abancane bayifundiswa ngesona. Abebekhona abantu bavela emashoneni. But bakwazi ukukhuluma ulimi sindebele
sifunda abantwana ngolimi abalizwe. Hayi, kuzwakala. Hayi, sibongile ukuxoxa lawe. Ungavalela isiZulu?
Hayi, ngokulungile, siyabonga
kakhulu. Okay, ube lelanga elihle. Hello ke ngumnumzana Dumisani Dube igqwetha ebesixoxa laye kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba. Igama lami nguChris Gande Lilale. Izakhamizi zakoBulawayo zikhala ngokwanda kwamantombazana athengisa imizimba emalokijini zisithi lokhu sekususe isimo salezindawo. Lolu daba lubikwa lubhahe esigabeni sephelandaba Mpophoma lamanye amalokiji aseduze. Ukuhlaziya imbangela yalesi sehlakalo sixoxe lengcwethi kwezamasiko umnumzana Thandeko Zintimkandla othi umumo welizwe yiwo ongaba ubangela lokhu.
Yeah, zingaba sinye, zona sikhona kuyiziqokoqela kodwa zingaba khona ezinye. Kodwa esemqoka isona lesi ukubonakala komnotho welizwe ukuthi abantu sebeswele ukuthi bangabambani zangaphi. Abanye sebebona ukuthi ingabe yini abayenzayo iqondile kubo nxa bezazuza ukuthi bona labantu abo baphile isindani esikhulu ilizwe lonakele imisebenzi kayikho nasasebenzayo kabaholi ledola leli elizengezelelikangalikho ilizwe liphansi ngakho abantu bazakwenza ingabe yini ezabenza ukuthi bathole okuncinyane inhloni sebephosele emfuleni zageleza lahamba. Yebo, kambe bangabe bekhona abanye abavele besebenza khona lokhu. Kodwa ngumbono wami ngibona ngathi abanye sebesenzela ukuthi okwanamhlanje kamenza zuzani ikusasa izazibonele. Kakhulu yisona lesi esokuthi ilizwe selifile selibhazalele abantu sebeswele ukuthi bazabamba ngaphi ngobana njengoba ngisithi imali kayikho abadensi amatamati sebebaniza kakhulu labasebenzayo kabahozi kufuneka udla nsuku zonke. Ngabona isizathu esikhulu kakhulu ilizwe leli seliwile.
Abakhona abathi ukudla kwalezi nsuku lakho kungakubangela ukubana abanye abantu bebe le mizwa ebukhali kakhulu, kungakuliqiniso no?
Hayi, kangikukholwa lokho. Indaba kusizakala kwelakithi kuphela. Angithi ukudla ethi kudla uningi uvele emazweni amanye angasukelakithi. Kungani kungatholakali kuwona lawo mazwe lapho labo abadla khona ukuthi kudlayo? Hayi, lokho kangikholi liqiniso. Abantu bangacada ngakhona lokhu, kodwa mbona ukuthi hayi kangikholwa. Ungavusa imizwa yabantu angiyo amaphilisi la nemithi lezihlathi ezithile. Kodwa ukudla kudla kula kudla okunjalo ngoba hayi indaba kusenziwa ngabantu kuthiwa lokungenziwa ilizwe lonke. Indaba kungenzakali kwamanye amazwe lapha esithi engakhona abakudlayo labo ntengathi. Hayi, sokungekucada ngomunye nje angikhole ukuthi ngaba liqiniso leli.
Kodwa-ke nxa sikhangele umama kumbe intombazana olobuntu obugcweleyo ukuthi engabulahlela kathana aye laye ebhawa kumbe endaweni ezilabaningi etsiya thengisa umzimba.
Kunzima kanti labalaleli ukuthi yebo kumbe hayi. Kodwa iningi labo bazama bafile ngaphakathi. Kodwa kulesika umuntu wesindebele indlala idlisa amanyala. Yebo, kambe bangazake mhlawumbe bakwenze baqonde khona bezindlini zokuthi zona ke zokunathelwa mbezane. Kodwa laba engxenye emaqini kukhona abangakwenza abangazake bakwenze nxa isimo siqondile. Ngibona ngathi kulinganga abantu bayasuka balinganise ubuntu babo lokuhwaya kwendlala. Umuntu akusenza ukuthi umuntu lobo ngasozabudle uzabukwa ngabantu, kodwa indlala ingambulala. Neqiniso bakhona abanye abaqina bebeka ubuntu eceleni belandela indaba yethumbu, bekwazi ukuthi ngakuqondanga ngakulunganga, kodwa bazuzeni ngakho khona lokhu. Yibo siyababuka, siyabakhuthaza, siyabancuma abanjalo. Kodwa-ke hayi, iningi labo ngibona ngathi bangawela khonapho sibili, bangalingeka usathani lamandla kakhulu xaze kwey'ndaweni zendlala.
Lo-ke ngumnumzana Thandeko Zinti Mkandla, ingcwethi kwezamasiko, ubekhuluma le Studio 7 ecingweni ekwaBulawayo. Kulo mfundisi wesonto yeRoma, uFather obikwa emithise usister wesonto kwaBulawayo. Umfundisi Kevin Mthunzi Dakayendesa ubikwa ebaleke elizweni waya kweLengilandi ngemva kwalesi sehluko. Usista ozithweleyo ongabethwanga igama ubikwa exotshiwe esontweni. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ngcwethi ecubungula izokholo umnumzana Isaac Mpofu.
Okokuqala, wonke umuntu osemhlabeni ungumuntu usenyameni. Lakho ngaphezu kwesono ngitsho lasiphi. Yikho-ke izinto ezinjalo ziyethusa zona, kodwa kazimangalisi ngoba sikhuluma ngabantu abangabantu abasenyameni labo. Esibili, yilokhu baba sehlukene amasonto lezinkolo zehlukene. Thina ngokubona kwethu thina abanye ukuthi imvelo yavele yathi umuntu uzaba lo msizi wakhe, uzaba lo munye wakhe abazasizana, owesilisa lowesifazane. Siyanikela imvelo sisithi abantu bangahlala nje sibili, bahlale nje baphilise inzalo kaNkulunkulu. Sibonge ngathi thina ngokwethu kubona kuvele kunzima, ngoba abengabenyama basuka besebewela esilingweni leso esinjalo.
Kungakusenzakalani manje nxa sikhangela izehlakalo ezifana lalesi?
Ngokubona kwami kuyethusa ukuzwa indaba enjalo, ngoba umuntu owafungayo wathi yena ngizakuma ngingaze ngangena kulokho abesesenza khona lokho, kukhanya engathi yinto eyethusayo njalo yinto engaqondanga. Ikakhulu ukuthi kuthiwa yenziwe ngumphrisi, wayenza le nani bonke bobabili babefungile ukuthi abazi ukungena kulesi silingo, kodwa bobabili sebengene esilingweni esinje. Kukhanya engathi kwenza ukuthi abezokholo ikakhulu abalenkolo leyo kumele bakucabange kuhle, babone ukuba kathi imvelo bangayehlula njani. Lamhla sekuvela sekuchayeka ebala ngoba kube lo monakalo. Kambe ngokufanisa nje, kakukho yini okwenzakalayo izinsuku namalanga okungalamonakalo, kodwa-ke isono sona sisenziwa? Umbuzo nje esizibuzayo ngawona la ukuthi kuvele ngento yakhona iletha ubunzima, iletha isilingo, iletha ukuthi abantu bese besenza isono, kanti bengasuki nje laba balandela imvelo bathathe bende njengabaningi kungabi yisono.
Nisehlakalo lesi singasitshengisa na ukubana lalabo abangafunganga bakhona abayenza ubuchapho obunjalo?
Baningi ababenzayo sibili lobo buchapha. Kodwa-ke bese sithi umehluko ukhona, umehluko yikuthi bona bazele abazange bafunge kuNkulunkulu. Isono sika sikhulu nxa ufunge kuNkulunkulu wamtshela ukuthi hhayi Nkulunkulu wami kangiukwenza lokhu, kodwa ukuthi ukuthi siyakwethula isifungo sekuyisono esikhulu okudlula esalabayana abazele bengasenzanga leso sifungo.
Lo-ke ngumnumzana Isaac Mpofu, ingcwethi ecubungula ezokholo, ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekwaBulawayo.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lesibamba kumagagasi aku 909 medium wave, la ku shortwave 4930 6065, la ku 15460 kHz. Lela konjalo kusithola ebulenjini ku internet bukele ethi www.voaindebele.com. La ku Facebook ekhasini lethu ele VOA Indebele.
Lamhlanje kweziphethelene labesifazane uPraxedis Jeremiah weStudio 7 uxoxa lo sanda ukuthola isicoco sokuba nguMiss Africa USA unkosazana Andile Nobuhle Mpofu, yena onguMiss Zimbabwe USA esigabeni seWashington State.
Salibonani mwili ya Zimbabwe, ili selani ni Angela Mpofu, and hii ni ya umangoba za Miss Africa Washington State.
Kuti ufike njani, uhambo lwakho lona lolo?
Selisa, nikata uMiss Zimbabwe USA ngo June, itlape nga talipa konyuku lungiselela uMiss Africa Washington State, and wako nga sonto enu la kaku into enzi masirili. So that you can talk ngama weekend sihlangana silungiselela besifundisa ukuthi nga uhamba state uhamba njani isiqoko nxa uthe ngamele uthenga isiqoko ezinjani ngoba sizo siqeda ama categories angu 3 or 4 categories ngoba baqalisa khona ukukhatha down yesikile ku top 5 lapha bese siqala khona ukubuza imbuzo nabambuza umbuzo othi nxa ngani ngaba le $100,000 ukuthi ngiyele eZimbabwe ngiye investor bathanda investment engingayenza ngaphendula okumayelana nalokhu platform engiyenza yena yokufundisa abantwana lokubancedisa ukuthi bezizwe kokudla ngase ngabatshela ngathi nxa ingawini imali engaka ngenyanga ngiyaphila ngekhaya ngifike ngiyifake ezikolweni ngifike ngincedise abantwana abangela thuba lokuthi baye esikole abangela kudla ezinzini.
Abangini abemuli bayakusekela ekwenzeni lo msebenzi, abanye njalo ngabakhangela ngelihlo lokuthi abenza lokhu ngabantwana abangaziphathanga.
Miss Africa Washington ama-categories ethu wonke bazama ukuthi betshengise abanye abangazeli i-Africa ukuthi i-Africa ilani, i-culture yethu. So for the most part vele sebesibongokugqoka khona sesikugqokayo ekhaya. Mina ku-traditional ngangigqoke okugqokwa ngamaNdebele ekhaya. So abantu laba babesithi bona i-modeling kumbe ama-competition anje ngabankazana abangazithathanga. Mbona ngani ngabantu abangela ulwazi olukhulu ngalokhu sebesizenza. Ngoba ama-platforms lawa alungiselela amankazana kumbe amantombazane abanjengathi abafisa ukuthi bebe part of ama-social discussions in our communities, bebe part of ama-difficult discussions, you know, ngabe kuyi-education, ngabe kuyukumelela abafazi ezindaweni ezishiyeneyo, kuyukumelela laba abaku-domestic violence. So it is a platform or which is sonke sidinga amankazana in our community to be part of these social changes, social discussions, ukuthi lathi sibe sizwakale simelele laba abangela amazwi angabe engazwakala in cases of higher authority. Kodwa mina abangikhaya ngabantu abangisupporta kakhulu, abanikele ngihamba ngedwa. Even noma labangani sibe ngabantu abangisupportayo, noma lapho nxa sengathi sengilahleka abantu abangiphendeka isendlele ukuthi hayi kazani lapho usungane silahlekambe sangangoliphendeke lapho endleleni.
Ela kusasa limi njani kuthi azobani ongayipha kwamanye amantombazane lokhu kuqhubekela phambili ngesikolo sakho?
Ese ngiqhubekela ngokujana yesibili ngelesini qalisa my third year esikolo. So ngibengifuna ukuthi kulaba lapho abafisa ukuthi bebe ngabantu abangena ku-modeling pageantry isikolo sibuya kuqala ngoba lakho kuphathe ngithi bakuthi iphi chief brain angeke ukwanise ukuthi ube ngumiss kumbe miss Africa kumbe miss Zimbabwe kumbe miss Rwanda kungela sikolo, ngoba kuzamele uyemelela abantu, kuzamele uyemelela ilizwe lakho, kuzamele uyemelela amankazana njengawe, kuzamele uyemelela umuntu wonke nje jikelele. Kuyoba kumele ukuthi ube yazi into okhuluma ngayo, kuyoba kumele ukuthi noma ngakho nxa ukhuluma abantu bekwanise ukuthi bekholwe kukho lonke okukhulumayo, ube kwazi ukuthi yenze i-research ekwaneleyo futhi eyiliqiniso. So isikole nje asike kube yinto ezakuthi hhayi ngiyaqala ngenze lokhu ngisengiqedisa isikole, yinto ohamba ndawonye, ngoba kuzakudinga kakhulu, kuzafunakala kakhulu lokho konke ozakuyenza. Nxa kuyukuthi lawo uzibona ufuna ukuyenza izinto ezinje, engikukutshela khona ukuthi ayisento eyilula, akusokugqoka isigqoko kuphela usuhamba esitejini. Uzabo uphakathi kwamanye amankazana apolished, abanye amankazana adevelope emva kwesikhathini eside, and layo nxa ufika kuyesikhathi sakho kuye-first time, kumele ufike ube very confident, uzikhole, ukhole maqala kuwe ukuthi into le lami ngiyakwanisa ukuyenza. And akula muntu engakutshela ukuthi angeke ukwanisa ukuyenza, kumbe kula bantu abantu kuphela abangakwanisa ukuyenza. As long as yena uzitshela ukuthi into le into ofuna ukuyenza, into le into esenhliziyweni yakho, kuhamba phambili yena.
Lo-ke ngunkosazana Andile Nobuhle Mpofu osanda kuthola isicoco sokuba nguMiss Africa USA, elesinye njalo esokuba nguMiss Zimbabwe USA esigabeni seWashington State. Elemelika elethesa eleZimbabwe izijeziso zenotho lithi lokhe libheke ngelihlo lokhozi okwenzakala kulelo lizwe. Isiphathamandla sedale leCongress unkosikazi Karen Bass olilunga lekomiti ebona ngendaba ze-Afrika lezamalungelo oluntu emhlabeni jikelele uthi sesifikile isikhathi sokuthi eMelika liguqule izibopho zazo eziqondane leZimbabwe.
I think we're at a crossroads with our policy and we need to figure out what we're going to do in the next.
Sesifikile isikhathi sokuthi siguqule ukuphathelane lobudlelwano bethu leZimbabwe, ikakhulu ngezibopho ezikhona okwamanje. Kodwa ke ngilethemba lokuthi kuzolunga. Njalo ngijabuliswe kakhulu ukusebenza kwemithethwandaba lapho eveza ukuba iyasekela ilungelo lalabo abatshengiselayo elizweni, okwenza sibe lethemba lokuthi kuzolunga eZimbabwe.
Unkosikazi Karen Bass lilunga ledale leCongress eMelika ekukomidi ebona ngendaba ze-Afrika lezinye inhlanganiso zezempila kahle emhlabeni jikelele. Mayo mafiki izolo bayeza ngapha kweMelika kuyona le inyanga. Singakehlukani ngothi ke sikhangele ezinye zezindaba ebesilazo. Izikolo zesigaba seMandebeleni zisilela ababalisi ngapha uhulumende esithi amatitshala azehliselwa imali abayithola eyama allowance. Izakhamuzi zakoBulawayo zikhala ngokwanda kwabesifazane abathengisa imizimba emalokijini. Siluqhiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo. Igama lami nguChris Gande, ngisithe lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.